tisendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 22 uNcwabakazi 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuthunjwa lokutshaywa kwabalembono ehlukene likahulumende ikakhulu amalunga eMDC kuqhubekela phambili.
Afika ngekhaya edinga mina asengiswela okokuqala, aphenduka ngokusuku obulandelayo abethatha uba wami abemthumba amtshaya bamenza konke ababemenza khona, baye bemtshiye emangcwabeni eluveve laphana duzane le-Couchback. Konke lokhu babemtshaya bembuza besithi kathi uphasho ungaphi, uphasho wa
amapolisa avimbe okunye njalo ukutshengisela kwe-MDC obekumele kuqhutshelwe eMutare yileli bandla lamhlanje.
Ngibone ngani ukuvimba lokho abakwenzayo akusoze kwaphambanisa lutho. Kuzafika esibangeni sokuthi uzulukazi weZimbabwe mhlawumbe kuhlanganisela lamapolisa lamaphotha abawathanda bekuthi hayi ngeke sisebenze kumbe siphile ngalolu hlobo.
Isizalwane seZimbabwe unkosazana Linda Gugu-Vilika ugwazwe wabulawa ngumkakhe kwelebhilithane ngolwesibili ngesikhathi inani labesifazane ababulawa ngomkabo emazweni lisiya liqansa.
I-abuse it's real, especially kuleli lizwe amadoda ayabulala. Ngabona lengani ngali-understandani emtshatweni, okungcono ukuthi uhlosuke ungameleli ukuthi kuze kube wrong.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuthunjwa lokutshaywa kwabalembono ehlukene yeZANU PF ikakhulu amalunga ebandla le-MDC okuqale phambilini kokutshengisela ukungasaphumelelanga ngoba kuvinjiwe kuyaqhubekela phambili. Osekukhanya sobala ukuthi engaswelakala abafuna ukumthumba bayathatha yinqe abamtholileyo bahambe laye bamtshaye bamhlukuluze. Izolo ebusuku abantu abakade bezivale ubuso behlome ngemibhobho bathumbe umlingisi owazakala ngokuthi nguGonyethi uSamantha Kureya eHarare, bamtshaya kabuhlungu basebemphosela enkambeni yamapholisa elimele okwesabekayo. UGonyethi usanda yethula umdlalo okhuluma ngocuku lwamapholisa ngesikhathi sokutshengisela. Kobulawayo ngomvulo bazame ukuthumba umkakhansila wenketha olilunga le-MDC umnumzana Arnold Batsirai ophunyukileyo kodwa esetshayiwe. Kuthi ngelanga linye unobhala jikelele wogatsha lwabatsha kuleli bandla umnumzana Pasho Raphael Sibanda uthi wayedingwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha awe-CIO abathi sebemswele bathumba uyise bamtshaya kakubi bamtshiya emangcwabeni eluveve duzane le-Cowdrey Park emadabukakusa. Umnumzana Sibanda utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ulokhe ecatshile njalo ibandla lakhe lilungiselela uyabika lolu daba emapholiseni.
Bafika bona laba okuthiwa esingathi ngama-CIO amapholisa eZANU PF, amapholisa awe-National Security afika ngekhaya edinga mina asengiswela okokuqala, aphenduka ngobusuku obulandelayo abethatha uba wami abemthumba amtshaya bamenza konke ababemenza khona, baye bemtshiye emangcwabeni eluveve laphana duzane le-Couchback. Konke lokhu babemtshaya bembuza besithi kathi uphasho ungaphi, uphasho ungaphi.
Usenjani kathesi, njalo udaba lo lwalubika yini emapholiseni?
Ubaba usengani usesizwa ngcono ngoba wathola usizo kubo dokotela sesincedisa yilokhu zeni sesincediswa yipart. Udaba besisasendleleni yokuthi sibonte siyelubeka kuhle elokhu zeni emapholiseni.
Lilobufakazi bani njengebandla ngalokhu, njalo labo abanye abathunjwayo bangaphi?
Ubufakazi silabo yikuthi uzananzelela ukuthi into leyi ayiqalanga ukwenzakala kobulawayo. Silama cases amaningi kakhulu awenkokheli zama-youth ebekade zithunjwa, zitshaywa, zisenziwa iloba yini ekuqaliseni kwama demonstrations aqalisela eHarare. So lokho akuzange kusethuse ngesikhathi sokufika sokusenzakala yithi futhi kobulawayo. Sahle savile sabakwazi ukuthi hayi lokho okwenziwayo kwenziwa iZANU PF ngamapolice eZANU PF iCIO.
Njengomuntu obedingwa ungaphi kathesi?
Okwakhathesi ineza utshela yona ukuthi lokhu ngidinga. Ngoba lalaba abathunjwayo kathesi nxa bethunjwa babe babuza bebachaya bebabuza ukuthi kathi uphasho ungani angithi and lokhu ngisesabela impilo yami ngoba nxa sisiba labantu abalokhu bethunjwa bechaywa bebuzwa ukuthi kathi unobhala wena uphasho ungapi okuthi ukuthi impilo yami ngokwayo isengozi ngisengozini sibili enkulu kakhulukazi ngoba lokhu kubonakala ngokuthunjwa ukuchaya kwabantu obusenziwayo beqhubeka belokhu bebuzwa ukuthi kathi uphasho lo ungani siyathunjwa siyachaywa siyadingwa ngenxa yokuthi isimo sepolitiki kumbe isimo selizwe kasimanga kakuhle so ukuphetha lokucina kokuthi abantu bengathunja bengachaywa bengacathi bengabulawa ukuthi kube lokulungisiswa kwezopolitiki elizweni ama citizens wonke kumbe abahlali beZimbabwe bakwanisa ukuthi bebe lenkululeko yokukhuluma bethole abakudingayo yonke into ilungisiswe ngendlela esikhangela ukuthi ilungisiswe ngayo nxa izinto zilokhu zingana zilungiswa ngayo kwezopolitiki akulanto ehambayo yike ngakutsho.
Alo ke ngumnumzana Phasho Raphael Sibanda unobhala jikelele wogatsha lwabatsha kubandla leMDC kobulawayo ekhuluma ecingweni le Studio 7 esendaweni engaziwayo ngoba esesabela impilo yakhe. Amapolisa avimbe okunye njalo okutshengisela kwebandla leMDC obekumele kuqutshelwe edolobheni leMtare yileli bandla lamhlanje lisola uhulumende ngendaba ezimbalwa ezigoqela lokwehluleka ukulungisisa umnotho welizwe. Ukwalelwa kweleli bandla kutshengisela eMtare kuza ngemva kokuvinjwa kwalo ukuqhuba inhlelo ezifanayo eHarare kobulawayo eGweru kanye lasemaswingo. Amapolisa ethesa ibandla leMDC lomkhokheli wayo umnumzana Nelson Chamisa icala lokuphehla udlakela elizweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli sikaJamisa umnumzana Nkululeko Sibanda.
Kweli kusegcekeni ukuthi ukhulumende kaMnangagwa wesaba uzilukazi weZimbabwe njalo akala kuzithemba ukuthi yena angenelisa ukubusa ilizwe engasebenzisi udlame njalo lokhu kutshengisa ukuthi kahle kahle esasivele sikutsho embali ukuthi behluleka ukuphumelela ekhethweni kusegcekeni njalo ngokuthi bayakwazi bahlala bethwele imibhobho lezinto.
Selizaqhubekela phambili njani pho njengoba ivinjwa yonke imihlangano yenu ngamapolisa?
Ngibone ngani ukuvimba lokho abakwenzayo akusoze kwaphambanisa lutho. Kuzafika esibangeni sokuthi uzilukazi weZimbabwe mhlawumbe kuhlanganisela lamapholisa lamasotha abagcina besithi hayi ngeke sisebenze kumbe siphile ngalolu hlobo. Siyazi ukuthi phela lanxa kunje siyeza ukuthi bona ubukhokheli bezanu kabuhlalisekanga ngokwesaba bathi bona besaba ukuthi bangabulala nabona bodwa kumbe bangalimaza nabona bodwa. Khonokho kutshengisela ukuthi ilizwe kalikho sekeke lithole ukuthula ngaphansi kobukhokheli bukamnumzana uMnangagwa.
Abezanu bona labo khuluma ngabo obathi amapolisa alungile ngokuvimba imihlangano yenu le ngoba injongo yenu yeqiniso yikudala udlakela elizweni.
Udubola ukhona ngelokuthi lamapolisa akawavumi bayakwazi ukuthi amapolisa ayala ukwala lokhu egijimisana labantu yikho sebethatha amasotsha bawagqokise impahla zamapolisa ukuthi bagijimisane labantu. Siyazi ukuthi okwenza ukuthi amapolisa lawa acine sesithi hayi kasavumelani lokusetshenziswa ukubulalana lozilukwazi weZimbabwe kuzagcina kufikela semasotsheni akubona ukuthi hayi kawuqondanga ukuthi bahlale begijimisana lozilukazi weZimbabwe.
Kuba sekeli benu kade bekhangelele ukuba semihlanganweni yonke le lithini kubo?
Sithi kubo bangalahli imbeleko ngokufelwa khona ke sikwenzileyo ubeka into eqondileyo esikuthisa sibona ukuthi uhulumende wezano umi ngapi njalo angathatha izizathu bani ukuthi alungise udola seZimbabwe ngendlela ukuthi sokukhangelela ukuthi kusiwa phambili kuzahlelo izinhlelo ezihambelana lendlela izano efuna ukuthi inizwe njalo labantu belizweni leZimbabwe baphatheke ngayo.
Hello ke umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo we Studio 7. Okumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lithi uMongameli Emmerson Mnangagwa uphoselane aqatha lomkhokheli womanyano we-European Union uMnumzana Timo Olkonen kulandela imbiko ka-Olkonen eyokuthi uhulumende weZimbabwe wephula ilungelo likaZulu. UMnangagwa lo-Olkonen bebesembuthanweni wekhomishini yeZak eHarare. Iphephandaba leChronicle lithi abagadi bekhombi kade isuka edolobheni isiya emganwini babambisane umgulugudu kade ohlome ngombhobho ufuna kubathathela imali konke lekhombi kade beyigadile. Umuntu lo obeyedwa ucathangelwa ukuthi engaba enguye obesethwalise nzima izakhamizi zemalokitshini ngokuzithathela imali lempahla etshiyeneyo ephethe isibhamu. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be Studio 7 abasithumele nge WhatsApp.
Sanibona bantu be Studio 7, sanibona, sanibingelela, sanibingelela. Yazizwa ukuthi ubuhlunga lento ezwa uhulumeni weZANU-PF, into ezwa uhulumeni weZANU-PF eZimbabwe. Into le ayenzayo ukuthi manje ushayisa abantu ngamaphoyisa ajike ethi ye i-G40 maba i-G40 yakhona leyo ababotshwa ngani labo bantu abashaya abantu awukhena ukuthi ushaya umuntu ngaleya ndlela angani ubulala inyoka. Hhayi no kumele abantu basukume fana nale nto abayenza ukhambarani ayikho right lento abayenzile ayikho right kakhulu. Awukheni ukuthi uhulumeni weZANU-PF anqabele abantu ukuthi ba-strike kanjani manje ukuthi abantu banelungelo lokustrike umthethosisekelo uyabavumela ukuthi ba-strike. So manje uhulumeni weZANU-PF mayelokhu esenza izinto ezifana nalezi ajike atshele abantu ukuthi uzocreate umsebenzi uzoyicreate kanjani yena esahlukumeza amalungelo abantu. Amaqembu aphikisayo wonke nje kumele ahlangane abe yinto eyi-1 baphikisane nalo uhulumeni kaMnangagwa. Only kuphela iqembu elingekho right iMthokazi Republic. UMthokazi Republic abantu babhizi balwa neZANU-PF yeMthokazi Republic uphikisana nje no-MDC ukuthi uzonda amashona. Awukheli ukuthi ipolitiki uyifundelephi lo muntu lona. Angeke uthi uyiqembu elisemthethweni lisezweni kumele uvotele wonke umuntu. Uma uzothi uzonda umhlobo othile shuthi ikhanda lakhe alisebenzi umqondisi moyo. Ngiyabonga.
Lo mkhankaso wathi sebewubungile laba bantu liqiniso elimqotho ukuthi hhayi labo yisikwadi nje sikhitshiwe ukuthi siyethusela abantu ngoMnangagwa la ngekhabhinethi yakhe njengobe echilo ethi khona ukuze abantu babone isifundo ngale into. Vele liqiniso lelo legama litsho okuningi ukuthi vele singadlaleli phansi kwabo bayesifatshele khona ukuthi vele yisilwane. So indaba le izakwaniswa nguNkulunkulu. Akula ndaba emhlabeni vele akula nto engaphelile njalo akula sigebenge esiphilela kushose sibabonile abantu ababethatha impilo abantu beyibeka ezandleni bangaphi manje bangaphi osavimbi bangaphi ugadadi bangaphi uBin Laden bangaphi osaddam ababethatha impilo ababehlele esipilweni sikankulunkulu bezeza unkulunkulu lizokuphumela lawe gawule lesikwadi sakho soneso lizakuphumela lawe one day lizakuba ngelakho.
Ngiyalibulela mphakazi ngabe litshona njani ngophawunda sibanda lapha ngasebusana.
Indaba le enduna Ndiweni kumcele ukuthi akubanjelwe awu ikholo kwakwenzile kodwa nezombangazwe njalo kumgceke ukuthi yilabana abantu ababezama ukumthumba laphana kwehluleka. So osokwenzakala okuzakwenzakala manje kule two possibilities ezingenzakalayo ukuthi either sesinganozwa kuthiwa usefile khona ngale jele kumbe kuthiwa uzenze something or else they are going to inject him, bazama injecta ne-something ukuthi lanqa bangamkhipha sezabuye ezofela lapho ekhaya. Bebevele bemdinga so kuyi-advantage vele kade bevele beyifuna ukuyenza kunduna njalo lumbuso kamonangagwa okulwa lezinduna usezinjalo bantu into lekasuke into entsha yikho lokho ngalesiyana isikhathi se-cookground sasibabona bebulala izinduna bebegamula amakhanda ngithi le ngasegwanda izinduna zaqanyulwa amakhanda kubeka ikhanda esigodweni umuntu agamule ngihloka kumbe kuthiwa umntwana amgamule umntwana yale babethatha sebethatha ngomhlwa bemtshengisa ukuthinzana.
Selibingele lonke ke basazi be-Studio 7 nabalaleli, siyabonga ngohlelo lwendlulelo esethulela lona bantu, uhlelo olubaluleke kangaka hali siyalibonga, luqakatheke kakhulu uhlelo kuwo wonke umuntu. Mina ngilani e-Johannesburg, bengifuna ukukhuluma ngale ndaba kaloo baba uMatemadanda lo. Hhayi, siyamcela lo baba yazi azame ukuhlisa umoya, ahlise umoya bengakhulumi noma yini. Kanti into ezabe bale ukuthi MDC iproteste kuyini, abayivumeli ilokuzeni i-MDC ngoba ilolamalungelo abantu. Abantu kahle kahle abayezanjela kusweni i-MDC, abavumele ihlangu le-MDC kubeke i-demonstrate lapho ngoba izinto elizolalimanga. Asithandi lathi ukuba sidlala e-South Africa sithimizi imizethu sihlala e-South Africa egangeni singahlala isikhathi singaboni ngazithula imisedilekeni. Siyacela kakhulu, siyamcela kakhulu uMnangagwa. Hayi, uMnangagwa yena ahlale siyamazi ukuthi umuntu unenhliziyo elukhuni ubaba lokugebengu phakathi bawisayisa iZimbabwe namanje dathi bathi balungisa iZimbabwe ibi-right since kudala but manje sebethi bokuthi balungisa balungisa iZimbabwe lokhu khwela phambili siya phansi, akunamali eZimbabwe, akunamsebenzi, akunakudla, akuna-fuel kodwa bathi balungise, balungisana abantu bezanu PF.
Lami ngisehlelweni ngijoyinile uhlelo lapho uma ngikhangele kustudio lapho eZimbabwe lapho. Mina ngikhuluma ngisendaweni kelele eButswana eHabruni. Uyabona uthiwa ngubani lo wathi bafuka uMhlaba iJackson lo ade sepusweni yakamgabe lo. Uyatsho abona ukuthi anje abona ukuthi kathesi kunje kathesi kompana. I-ZANU PF la yena lo kade kuZANU yena imali esinye sisitshaba. La yade khona khonapho wadla bonke labo uMnyangagwa. Yena akakhuluma iqiniso uMnyangagwa la yebotshwe. Bonke kade besephathini e-ZANU PF bebotshwe bonke. uMnyangagwa, uChenga, uJonathan bonke kwayikhenya naleyo yonke yade kuZANU kumgabe. Imeli bothu yonke ngiyabonga.
Lithwana njani ngapho ku-Studio 7? Mina ngumamamoyo lapha eGqeru. Sina sesidiniwe ngomnangagwa wakhona lo. Ngabe uyachiya ngoba vela kula muntu omthandayo. Lokho kwaphuma umgabe vela singake sibali ukuthi kulo president eZimbabwe.
Lawo ke bekungamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lawo ke ngamazwi angelani lokwenza le Studio 7. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Jair Bolsonaro weBrazil usethe inhlanganiso ezizimeleyo uzethese icala lokutshisa iganga kulandela imbiko ethi lumnyaka kube le mililo eminingi okungaze kubonakale elizweni leBrazil. Umongameli weleMelika uMnumzana Donald Trump usedale inkulumo kulandela imbiko yakhe ethi abesijuda abavotela ibandla lamademocrats ngabathengisi. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Linda Gugu-Vilika ugwazwe wabulawa ngumkakhe kweleBhilitane ngolwesibili ilanga libalele ngesikhathi nani lezizalwane zeZimbabwe ezesifazane ezihlala emazweni aphetsheya zibulawa ngabomgabo. Asizweni okunengi kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda esipha lolu daba ngokugcweleyo ekhonale kweleBhilitane.
Ukubulawa njengenyamazana kukagugu kwethuse izakhamizi zaseGreat Selling eEssex lapho behlala khona lomkakhe. Akwaziwa ukuthi sizathubani embulele. Sixoxele isizalwane zeZimbabwe ehlala kweleBhilitane ezethuke kakhulu ngesigaba lesi. Unkosazana Pamela Moyo ngumunye laye owaphosa wabulawa ngumkakhe.
Sithe sesilele ebusuku ngabana sithatha umqamelo esefuna ukungivala ngawe, efuna ukungibhala umoya. So ngaphangisa ngasengimbona mina. So ngathi nithi ngiyazama ukubaleka kanti vele wayele ngqamu. So wahle wakhupha ingqamu wathi uyangigwaza wangigwaza ehlombe. Ngakwanisa ukubaleka ngavula isivalo ngabaleka. Ngahle ngabiza amapholisa akazange angibone ngacatsha. From today ngahle ngathutha leLondon ngahle ngayocatsha la wahle wabanjwa ngamapholisa wayevalelwa. Umtshato wahle waphela. I-abuse it's real, especially kuleli lizwe amadoda ayabulala. Ungabona lengani ngale understandani emtshadweni. Okungcono ukuthi uhlosuke ungameleli ukuthi kuze kube wrong.
Unkosazana Sikoluhle Shoko uthi indoda oyibone ukuhlukumeza kumele uhle uchithe umtshado khonapho khonapho.
Abantu sigcina sikuma relationships alobudlwangudlwangu angelathando phakathi. Ugcina ubule ngumuntu. Sesibona kathesa udadewethu lo ofile ebulawa yindoda. Nxa kunzima, nxa ubona ukuthi lokho sokwehlula. Ngona uchiye kulokuthi ufele phakathi.
Umnumzana Dumile uthi abesintwana bayadelela omkabo emazweni.
Ukudelela osokukhona lapho sokusenziwa ngabafazi kunzima. Asihlonipheni bomama, asihlonipheni. Kangitsho ukuthi ngiyakusupporta ukubulawa kwabomama, kodwa kasikuvikeleni ngokuhlonipha bomama. Sizibuthe sibe ngabomama abahloniphayo.
Ukungabi labantu abadala abakhuzayo yikho kwenza abathetheneyo bahlale besilwa. Umnumzana Lakhe Moyo uyafakaza.
Mangisizwa abafowethu labodadewethu kuthiwa bayaxabana kwesinye isikhathi baze balimazane. Bekungaba kuhle sibe labantu abadala lapha e-UK kwesinye isikhathi abantu uma belenhlupho. Ndibona abantu abadala, ngiyazi ukuthi abanye babona ama-pastors ema-church. Kodwa ke kaningi-ningi abantu abadala kwesinye isikhathi bayawubona nje umtshado ukuthi hayi lo usunzima.
Iningi lamakhosikazi endileyo ahlukunyezwa ngomkabo kakhulu emendweni. Ukwazana Musa Madondo uthi omama kabangahlali emendweni olobudlwangudlwangu.
Njengabafazi sesihlezi ezindlini. Sihlezi ezindlini ngendaba yokuthi siyesaba ukuthi abantu baza kuthini. Namhlanje sesilokhe silahlekelwa. Sisesaba ukuthi abantu baza kuthini. Sesilokhe sitshaywa. Sisesaba ukuthi abantu baza kuthini. Mina ngombono wami, mbonelani sokuyisikhathi sokuthi indaba le ike ihluze njengabafazi. Sike sihlale phansi sibuzane ukuthi kufuze sihlale yini na ngokuthi abantu baza kuthini. Kumbe sokuyisikhathi sokuthi lathi sibone ukuthi okuyabe kungcono yikuphi.
Usikhwica mfundo uAdmore Chuma waseUniversity of Essex obesazana kakhulu lomuyi ugugu kunye lomkakhe uchaza ukuqakatheka kwesiko lokulaywa kwabathetheneyo ngesintu ongatholakaliyo emazweni.
Thina njengama-Africans singabantu labana ukuthi khona siyaba labo anti labo obabakazi abakwanisa ukubana nxa kule problem kuma-relationship bangenele. Akusekho ke lapha England. England lapho sitshelwa nge-counseling. I-counseling it's been proven ukuba into e-cultural. Ngithi ku-culture yethu kwakusenziwa ngabo anti. Uthola manje ubone kuba into encane nje abantu ku-relationship begcina ukuxatshana, kugcina sokusiba lezi ngozi ezinjengalezi.
Sebaningi abasifazana abadabuka eZimbabwe babulawayo ngomkabo kweleBhilitane. Okunye kusenziwa esikhwele, abanye bathi sokulokudelelana. Umkagugu ubotshiwe njalo laye uyisizalwane seZimbabwe owamanje osesibhedlela olindwe ngamapholisa kulandela ukuzama ukuzibulala. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Siyabonga Ezra Chisa Smanda lokhu sisendabeni zemazweni. Imbiko isanda kuyithola kathesi ikhomba ukubana sewuqhamuke udlakela eSouth Africa emgwaqweni oya eRichard Bay. Imbiko le ithi kulabantu abadriver abachayela izimota ezikhulu amatruck asebebanjiwe abanye babo bachaywa. Iningi lalabo okuthiwa abachaywa ngabavela kwele Nigeria. Asenelisanga ukuthi sizwe okunengi okwenzakalayo kodwa sizalipha okunengi la nxa sikuthola. Kodwa ke imbiko esilange ukuthi nxa ungayisuwe we South Africa uvela kwamanye amazwe ungayi endaweni le okuthiwa iRichard Bay. Sikhuluma nje kuyachiswa izimota. Freedom is coming tomorrow. Yeah, inkululeko yeza kusasa. Ingoma kaSarafina. Yeah, umdlalo kaSarafina. Liyawazi ke. Usidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ukuthunjwa lokuchaywa kwalembono ehlukenele kahulumende ikakhulu amalunga MDC kuqhubekela phambili. Amapholisa ayavimbe okunye njalo okutshengisela kwe-MDC obekumele kuqutshelwe edolobheni leMutare lamhlanje. Isizalwane seZimbabwe inkosazana Linda Gugu Vilika ugwazwe wabulawa ngumkakhe kwele Bhilitane ngolwesibili. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Sidibaneni njalo isikhathi esinye kusasa kumbe listinte ngo-7 ntambama lamhlanje.